isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasize sikhame because ngeqiniso kasilayo imali lokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali ukuphuma ezindlini semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi abasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela sandanga idebt yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangkhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fix ngoba ku-fix ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadile. Then abama-prepaid babaza bale-problem.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezisa abawachaphazayo. Ukuhlangana kwamalunga edale lePhalamende leSenate eVictoria Falls behlaziya ngoluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi ezayo kusolwa ngabaningi besithi kuchaphaza imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda phutsha izifundo abehlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bembe phansi besithi abasoze bavume ukuthoniswa ngabahlangothi lweZimbabwe Health Services Board olubabhalele lubazisa ukuba kumele bazochasisa inyathelo labo lokuqhubeka bengayi emsebenzini okwinyanga phose ezintathu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi uhlangothi lukahulumende olwe-Health Services Board alulalungelo lokubathonisisa njengoba lungasebenzi ngendlela. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, ZADA, uDr. Mthabisi Bebe ulandisa phezu kwesinqumo sokwala ukuyathonisiswa ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Asoze sihambe because one, ibizwa ngu-employers, ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasoze sikhame because ngeqiniso kasilayo imali lokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali ukuphuma ezindlini semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Lesi sinqumo uDr. Bebe uthi sithethwe ngemva kokunanzelela ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa inkinga abakhala ngazo ekhetha ukubethusela.
Ulida wethu wapho ngupho ngudisappear wa-abdata. Kata mu-abdata khonapha bamyalela ukuthi elatshwa waphuma nzima. Baqeda khonapha basikhamise ecourt. Even though bekwazi ukuthi thina senza izinto zonke ezifunakala umthetho futhi singena ku-strike, but basihambise ku-court. Basebebuya lama-decisionary hearing yabo nalawa court. So thina sesikujayele lokhu kwethusela.
Uthi bazoqhubeka bengayi emsebenzini zize zilungiswe inkinga abakhala ngazo.
As long as nxa lunga-adresanga ukuhlupheka kwethu esikukhangelayo ngamalanga amalanga empilweni, sasoze sihambe emsebenzini.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwe-Health Services Board uDr. Paulinos Skosana uthi kulilungelo labo ukuthatha inyathelo lokuqhuba leyo mihlangano.
First, when they don't respect the rule of law, they didn't respect.
Vele abawuhloniphi umthetho lababantu. Kabazange basihloniphe lesinqumo somthethwandaba we-Labour Court. Asazi ukuthi basani. Umthethwandaba na lapho ikhangela udaba lwabo. Siyazi ukuba abasoze bawulandele umthetho. Kodwa thina akusihluphi lokho. Sizoqhubeka phambili ngokubazisa ukuthi bezokuma phambi kwedali lethu bathonise ukuthi batsho ukuba bahloseni njalo kuyini abangakho.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japhet Moyo, uthi lanxa umthetho obavumela abe health services board ukuthonisisa izisebenzi zayo akaboni kulungisisa uhlupho olukhona.
Okuqakathekileyo ukuthi nxa usuyitholile ke ingaba i-judgment ngoyifunayo uza kwenzani ngayo. Okwenzakalayo nje okwamanje ukuthi loba ungathi ubaxotshile kumbe bakhona babuyile bazozidefenda kumbe ukuthi ubaxotsha bengekho akuncedi ngalutho ngoba phela kasoza ke ubaphakamise lapha abakhona ezindaweni zabo ezishiyeneyo.
Inyathelo eselithathwa ngabe health services board umoya uthi yisibonelo sokuba sebeswele ababacebisayo ukuba baphathe njani udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umthetho uzakunika ke ilungelo lonke njenge-employer ukuthi nxa umazisile umuntu ukuthi kabuye ku-disciplinary hearing engabuyanga kufanele uthathe iqhinga olukwanisayo. Ubususenzani ngemva kwalokho nango phela kabuyanga lowo muntu uzambopha yini umhambise ejele ukuthi kabuyanga emsebenzini. Usuza wathola ngapha abanye osuzathi laba sengibaxotshile sengiyathola ligroup eyinye ngiyifake ezibhedlela.
Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu esole inyathelo likahulumende lokuqhuba umkhosi wokufola kukhankaselwa ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu-PF iningi lazo elikuhulumende esithi imali yasetshenziswayo ngabe yanikwa odokotela lokuthenga okokusebenzisa ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abakumsebenzi wezempilakahle abagoqela odokotela bahlangane labanye babo abavela kweleBhilitane lamhlanje behlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe eziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-cancer. Okuvele sobala ukuthi abantu abaningi beza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane lo usunzima ukulwisana lawo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransberry ongumgcinisihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yevele kusesemasinya.
Sihlangane lengcishi zempilakahle ukuze zisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakubulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngabo, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kulokhu kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
When they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo lokutshengisa ukuthi bazihlole njani bengekhaya, ngoba lo mkhuhlane ulula ngokungazihlola uwekhaya ukuze usizule khulu esesebabili lakho kade lingeko uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa imvukuzane yevele.
Ngingade ngizibonile vele sengiphilwa kungaselalutho, kungaselathemba, but through ama-doctors bangincedisa sibili ngaku-accepta even imuli yangikhaya bisaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu bangumama, abantu bangubaba, abantwana benentanga encane because i-cancer is not a death sentence kani mina ngiyaphila, bakhona abanye abaphilayo.
Emhlanganweni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uZulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasalwiseki ngoba imvukuzane yevele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezise abawachaphazayo ngokuthenga adlula i-1200 watts. Lokhu kubikwa kuvezwe isiphathamandla sezesa umnumzana Fulad Gwasira, oqhubeke wathi abanini bamafektali babhadala ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi inkampani le yenelise ukusebenza. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu makhaza, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okukhulunywe ngumnumzana uGwasira kusuka kubeka abantu bonke beZimbabwe baye ku 200 units ngoba nxa sesikhanya ukuthi 200 units yesingathi affordable ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 nje $156 kodwa sibe sinanzela ukuthi yona leyo i 200 units ayisiyo engenelisa imuli. Zikhona imuli ezinkulu ezisebenzisa 400 units and i 400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhangela ukuthi usebenzise imali engaka $978 okuyimali abantu beZimbabwe abangelayo yona le. Ngabe bona bafake ezinye iy'ndlela zokuthi abantu bakhonze amagetsi kulokuthi kuthiwe khona angathengi first 200 units lana then next 200 units osuyithenga mbe next other units osuwathenga abe sedula. For instance kathesi ngingathenga namhlanje amagetsi ngampela namhlanje ngomhla 31 so kuzele ngize ngime kuze kube kusasa ngoba kuthosa yinyanga entsha khonokhana ngibona abantu ayikuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igetsi ngaphela enelise ukuthi azithengele igetsi akayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili inyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqala ukuthenga ungathenga ka-1 beka 2 ungazothenga kwesi-3 laphana usuthi uyabhadala ama-$3 something per unit. So kube sisiwa lalaba ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78. Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kantanga igesi yakhe. So ngezindlela i-punishment yangkhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba ne-problem.
Kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko?
Nga uzasebenzisa vele imali engange 900 ukuthi uthenge amagesi uyakuvela uhola malini njalo uyasala emalini even yona i-200 naleyo i-200 watts iyakudlela almost $200. Bangaka abantu abahola more than $500 eZimbabwe because ngasikhangele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhitshini uma osebenzele ezindlini zabantu anje ukhona umuntu othengisa emsikeni omeke ukuthi la yagcina imali yakhe ukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000 so yena lowo muntu uzathenga njani anto wonke umuntu anengathengisa emsikeni engingathola $10 nje kulula ukuqala ngoba ihambe ayethenga amagetsi endlini yakhe bekungabi mnyama kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe lani kwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagetsi lani $10 kathesi minimum yokuthenga i-$50 so kumele abuthele ukuthi abe le $50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona leyo njalo ngaba le $20 ayitheni. So sokumela ukuthele engathengi $50 this time, athengi enye $50 nedingeni uvikezayo. Bese siyathenga ukuthi yanenye iviki lanengali futhi ukuthi inyanga lokho engaphela usethengela 3 ama-charges asemtshaya phapa. So kumele ukuthi asengena usengena kubani? Usengena kubracket lane ye $3 something.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane lo sixoxa ngesifo semvukuzane ngosuku kugqitshwa umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana phakathi kwabantu bakwele Lebanon abatshengisela besola umbuso okhona elizweni labezomvikela kuqhubekele phambili lamhlanje. Inhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch yethule umbiko othi amasosha akwele Afghanistan adale amacala okubulala abantu mahlayana abangahlomanga lokuba hlukumeza abanye bathunjwa banyamalala. Amalunga edalela eParliamente kunye lawe Senate athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho kukhulunywa ngoluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyomnyaka ozayo. Amalunga amadale womabili la angamakhulu phose amathathu i-300 azahlala emahoteleni aphezulu abiza imali eningi kakhulu. Lokhu sokudanisa abanye abathinga lesi sikhathi sobunzima elizweni, lokhu yikuchaphaza imali ikakhulu okwenziwa ngamalunga ebandla le-MDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxwe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana ibekezela madumafuzayo endawonye lelunga lebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Ama-amzi ka-state amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa, kube le-judiciary yabomalawa, bese siba le-legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina umnangagwa kasimrecognize, kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakathele iparlamente lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona, basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela. Kuthiyene-ke umhlangano oseVictoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-co-business yawo ama-MPs. Yikho lizathola ukuthi ama-MPs-ke ahamba-ke kulowo mhlangano. Kuthiyene kulokuthi nxa uMgabe buye wazovakashela iphalamende esithi uzonika-ke i-speech, thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi ngasomongameli welizwe-ke wangena-ke ngokuqilibezela. So kulom ehluku-ke phakathi kwezinto zona lezi ezimbili. Umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha uBaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolo sithiwa ngesilungu i-resort lapho okujatshulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo?
Hayi, khona kutho ukuthi generally Harare kumbe koBulawayo indawo igcwele ephalamenti, ama-committee room akhona lephalamenti yakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuse within the building. Kungaba nzima bahamba laphana esaxoshela khona uMgabe e-HICC indawo ikhona. Njengoba usitho bhuti kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke betha umoya bezithokozise but ngapha sikhala ngama expenses. Ngibuye futhi ngikhona ukuthi uyatsho ubhuti Dlovu ukuthi umnangakho akabamnaki njenge-MTC okuyi-position ehlaba le mvumo yokuyithatha. But my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke discussa i-pre-budget uthulu sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangakwa along the lines zebhena leyana i-speech ayidelivayo e-state of the nation abayiyalayo. So kuyakhontradikta manje pho bahambe nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye akuvele kwaliwe across ongakuthi vele ekugcineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-MTC iphume completely e-parliament ichiyane le-parliament ngoba kusizi ukuthi kunenge ukukhontrolwa nguyini nakakho e-parliament but ngapha at the same time enganawo kuyasibisela emuva thina nxa sikhangele. So ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya hhayi akuhambi kuhlakutshengisa ilizwe i-position esiyiyo kanye efunakala ngabantu.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho?
Ye ukuthi yena umnewethu ufuzwayo kumele akunanzelele ukuthi kuthi yena uma ngakho ukontrola kwi-executive i-government uhulumende then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende akulegislature ephalamende ikho business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho ikuscrutinize ibhajethi yena leyo evela-ke kuminister of finance bayisole lapho abayisola khona ukuthi ilungise bayidebhethe bakhangele batho lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela enjani. Nxa bengaphuma khona phana kambe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele idemokhrathi sesibulele enye i-amu ye-state kutho ukuthi-ke i-executive omthuli labamnankagwa babe sebesenza ibhajethi basuke labo bayi-implement ingazange idebhethwe ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana. So kuyabe kunzima akwesihlukaniseni sivumeni ukuthi kulegislate ama-MPs ama-MPs ekwakhona yikho azangena yena leyo mhlanga lazaaniswa khona le-parliament sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esengumnankagwa e-parliament yikho ama-MPs esasukuma khona hayi loku ayisuke omunye wena kodwa ke ngayihambe ku-cabinet yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-appointayo ku-cabinet ikanti iphalamende aku-appoint umnankagwa kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale le-parliamente. Yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke ze-parliamente kodwa-ke umnankagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale le-parliamente engabuya amalunga ethu ephalamende asukuma amthiye asale i-stranger yedwa khona lapho.
Hayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo.
Ya ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnankagwa kuliwa lo mnankagwa umuntu sizayenza imisteki esayenza kumgaba esaxoshana lo mgaba umuntu sathiya i-system umnankagwa yi-system ukuthi ungenile ephalamende umbe kangenanga kuthi i-system yakhe iye-run iphalamende ongenziwanga lutho oluthi njani. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnankagwa ngama-policies akhe so lakho kakuvele kulahlwe kuyilayini njengaye nxa elahle.
Lo ngumnumzana abekezela amaduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu bexoxa endawonye lelunga lebandla le-MTC umnumzana Edwin Dlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Iqembu lomdlalo othakazelelwa ngabaningi ngapha kwele Melika owe-baseball ele Washington Nationals izolo kusihlwa liphakamise isicoco se-World Series kulandela ukunqoba kwalo ele Houston Astros. Iqembu leli elikhangelelwe ukuthi lizaxotsha umqeqeshi walo uDave Martinez ekuqaleni komnyaka kulandela ukudlala okungaqedakaliyo lokulahlekelwa ngumdlali omkhulu uBryce Harper lonyaka lenze izimanga eHouston. Lanqoba emdlalweni yokuqala iHouston ngeviki ephelileyo 2-0 lanqotshwa emagumeni alo eWashington DC 3-0 lingakabuyeli izolo eHouston. emidlalweni emibili ebisele liqhubhe ele Houston okuba qede amandla laqolotsha lazela phakamisa isicoco seWorld Series. Ukuze sizwe okuningi lokhu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo Dan Moyo othanda umdlalo lo owebaseball yena edabuka eZimbabwe.
Hayi, yazi into enhle kakhulu ukuthi iWashington Nationals iwine i-championship ye-baseball after iminyaka eminingi bezama besihluleka. The last time abawina ngakhona ngoku-1924 besasengama-senators. So kuyajabulisa kakhulu idorobha lase-Washington lonke nje namhlanje, even nasemsebenzini lapha sibona abaningi baqoke amajesi awe-Washington Nationals, kusho ukuthi hayi kuyaselebrate impela. Khombisa kwabanye abantu bakubona ukuthi hhayi sengathi ibhadi le lade belalo isikhathi sonke lesi kumangalise kakhulu ukuthi bayiwine nge-Halloween. Yikho kujabulisa kakhulu khona lokhu. Namhlanje abantwana I think noma besiya kutrick-or-treating bazothola ukuthi hayi izithu ziyabe ziziningi kakhulu ngoba injabulo inkulu.
Ye, singathi-ke nxa bejabula kangaka benzani abanye nxa kukhuluma labo khonapho lapho khona?
Hayi hayi, wonke umuntu nje kuyabonisa ukuthi hayi ujabulile ngempela ngoba sekuyisikhathi eside. Ngathi nje vele yona ngokwayo kwi-Nationals ingakazi iwini i-championship, njengoba ngisho last time abawina ngayo ngo-1924 babe ngama-Nationals ngaleso sikhathi, babesasengama-Senators. So yinto emangalisayo kakhulu, ngibona abaningi bagqoke amajesi abo awe-Washington Nationals baziqhenya kakhulu ngendlela i-Washington iwine ngakhona.
Ngizwa kuthiwa la uyayithanda i-baseball, eh?
Hayi, ngiyayithanda lami nokuthola amatikiti. Sometimes ngiyehambe ngiyobukela lapha e-stadium. So yigame nami esengayifundayo ngokuhlala kwami lapha isikhathi esengiyihlalile.
Alo-ke ngu-Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Kusenjalo, uJoseph Njanji usethulela impumela imidlalo eyeviki lesimachumi mabili lathoba minwe mbili edlalwe esigabeni seCastlelaga Premier Soccer League lamhlanje emini.
Iqembu le-Highlanders linqobile yada nge-3-1 emdlalweni weviki lamachumi amabili lathoba minwe mbili yelesigaba seCastlelaga Premier Soccer League, okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kumachumi amathathu lathoba minwe munye. Ngokunqoba lokhu, iqembu le-Highlanders likhuphuke engalaneni yemiklomelo lahlala endaweni yesithupha. Abahlohlele iqembu le-Highlanders uMbongeni Ndlovu, Godfrey Makaruse kanye noTinashe Makanda, njalo wonke amagoli iqembu le-Highlanders angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ohlohlele iqembu le-Yada igoli elo ukhipha imhloni ngumgadli uRalph Matema, yena okwadlalela iqembu le-Highlanders eminyakeni edlileyo. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uAndrew Pieter de Jong uthe uyathokoza kakhulu ngempumela yomdlalo wanamhla.
Ngiyathokoza ngempumela yemidlalo wanamhla, njalo sesikhangele umdlalo olandelayo. Okungikhathazayo ukuba thina okumele sihambe umango omude siya esikodleni yithi esidlale ngolwesine, ikanti iqembu le-Dynamos lona lidlale ngolwesithathu, okutsho ukuba balesikhathi eside esokuphumula.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela esikolweni iHarare uyadlala nele-Dynamos ngempela viki yezayo. Komunye umdlalo we-Castlelaga Premier Soccer League odlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos linqobele iTelone nge-2-1. Limpumela itshe iqembu le-Rhinos lihlezi endaweni yesihlanu le miklomelo yangamachumi amabili lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umntaka mali,
hayi isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi kabasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende. Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abasebenzisa amandla la kuhle, kodwa ijezise abawachaphazayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gando.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.